sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endaveni zethu lamhlanje.
Ngoba any drug engenayo first yahamba ma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani. We were never given anything.
Umongameli Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
Ayikwasike kuthelile okuningi malayelana naleli jekiseni basazithi ukuthi bakhona abanye abangahlangana lohlupho abanye ingxukeko kuyenzeka ukuthi balamanye ama-allergies abalawo. Basixwayisile ukuthi nxa ungahlangana lohlupho ungaphenduka esibhedlela bezokuncedisa.
Abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bakhuthaza abalokhe belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19. Amazwi la aza ngesikhathi ezinye ingcweti kwezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kwele China ayiwo asetshenziswa eZimbabwe kawasebenzi okwezinga laphezulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, uMnangagwa uncome inkokheli yogatsha lwezempilakahle ethele Zimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi aveze ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela kwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuvikela ukubanjwa yi-COVID-19. Ukhuthaze uZulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile. Ihlandla lakuqala lohlelo lokuhlatshwa kwabantu i-COVID-19 vaccine liqale ngunhlolanja kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela. Ihlandla lesibili laba ngelababalisi abezomvikela, abafundisi, labantu abaphila lemikhuhlane engalaphekiyo, lalabo abezempilakahle ababesele kuhlandla lakuqala. Kodwa ingcishi zezempilakahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlahla uZulu weZimbabwe alungiswa kwele China alamandla angakanani okumelana nalolu bhubhane. Omunye olomcabango omunye unkosikazi Nosipho Sithole ongumongikazi waseHarare.
Ivaccine letsho ukuthi afika eZimbabwe angiyithembi, that's number one, ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba ma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani, ngawapha ama side effects, nceda ngani. We were never given anything.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Matsurena othi kumele uhulumende achasisele uZulu ngokugcweleyo ukuba imithi yale ijekiseni isebenza njani.
Chakanyanya kukosha izvino ndeche kuti hurumende yedu ichitiudzawo isu vana veZimbabwe kuti kushanda kwenhoma
iyi. Okuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni eSinopharm leSinovac asebenza njani, ngoba sisihlabe abantu abaningi sekufuze sibe lolwazi, njalo dokotela kumele ngabe sibekwazi ukuba asebenza njani.
Zvino venyanzvi dzesainzi vanofanira kunge vatosebenzisa samudzacho
Sipota umpati ndamboze mali umnumza na Mthuli Ncube. Uthi uhulumende wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.
Has explained our strategy as a government in dealing with the pandemic.
Sifuna ukubona ukuba siyaba le mali enelayo ukuba sithola amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziyo ngoba imali esiyithole kuleli.
Wathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala. Kuthi izolo ntambama besebeza fika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili. Uhulumende uthi uzathenga amajekiseni ayisigidi ngenyanga, okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye yekhulu ngenyanga kunyanga ezisithupha ezilandelayo. Uhulumende uthi abantu abahlatshwa ngelanga sebefika kulelo nani elalikhangelelwe. Uhulumende uyengezelele indawo zokuhlatshelwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni eseduzane lapho ahlala khona. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi ezilithumi 10 million bayahlatshwa eZimbabwe, okungaba isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Gatsha lwe-Africa Center for Disease Control, CDC, luthi le Morocco yilo eselihlabe abantu abaningi abafika izigidi ezingamashumi amane asebehlatshwe kabili. Amanye amazwe abikwa eqhuba kuhle unhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngabagoqela ele-Malaysia, Rwanda, Senegal, South Africa leleZimbabwe. EleZimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1.2 million wele China. Amanye amajekiseni aphosa efike ingxenye yesigidi 400,000 asephiwe leZimbabwe ngele China. Kuthi ele India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintathu 35,000. Imele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abogatsha lwezempilakahle bathi kulaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,681 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe ijekiseni eyodwa selokhe lolu hlelo luqale ngonhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 205,275. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amane 406. Lokhu kukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni wonke omabili adingakalayo laya kunkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,304. Inani lasebebanjwe i-COVID-19 selikunkulungwane ezingamashumi phose amane 37,307 kulandela ukufunyanwa kwabantu abafika phose amachumi amabili 19 belayo izolo. Kubhubhenjalo abane okukhweze inani lasebefile elizweni lonke laya phezu kwenkulungwane eyodwa elengxenye 1,542.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Abasakhulayo beZimbabwe asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 sebekhudaze abalokhe belokuthandabuza ukuthi labo bahlatshwe ukuze bavikeleke. Bathi kungahlatshwa izigidi ezilitshumi 10 million njengokufisa kukahulumente, uZulu ulakho ukubuyela empilweni abeyiphila lolu bhubhane lungakaqhamuki nyakenye. Bakhuthaza njalo abantu ukuthi baqhubeke behlonipha iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ezifana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. Omunye wabatsha laba ngomnumzana kudakwashe Takundwa, yena ohlatshwe ijekiseni yeSinovac izolo. Utakundwa uthi ngaphambilini kokuhlatshwa ube ngomunye obelokwesaba, kodwa uthi uphiwe isibindi lulwazi aluthole kwabezindaba lolunye aluthole ebulenjini be-intanethi.
Angikahlangani nohlupho, ngizizwa ngikahle ngemva kokuthatha ijekiseni le-COVID-19 engikwenze izolo.
Lapho odokotela bakuphe leli jekiseni, bakuphile na ulwazi ukuthi kumele ukhangelele ukuzizwa njani ngemva kokuhlatshwa kwaleli jekiseni?
Hayi, basikutshelile okuningi malayelana ngaleli jekiseni. Basazisa ukuthi bakhona abanye abangahlangana lo hlupho, abanye ingxukeko kuyenzeka ukuthi balamanye ama-allergies abalawo. So bakhona ukuthi ungakhona ukuhlangana lo hlupho, kodwa basixwayisile ukuthi nxa ungahlangana lo hlupho ungaphenduka esibhedlela bezokuncedisa.
Sikhangela udaba lokuthi baswa khona abantu abaningi abasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19. Kuyini okwenza ukuthi wena ufisa ukulithatha leli jekiseni?
Mina kwenze ngafisa ukuthatha leli jekiseni besilethemba lokuthi kungasincedisa ekuvuleni komsebenzi, ngoba okwakhathesi sesilomnyaka thina umsebenzi wethu ukhangele ngezamasiko abakathi art and culture. Ngakho-ke akula msebenzi yama-art eyenzakalayo sikhuluma nje. So sinethemba ukuthi ekuthatheni leli jekiseni kungasincedisa ekuthini umsebenzi uvuleke, sikwanise ukubuyela emsebenzini, sikwanise ukuphila.
Kodwa ubungasabi na sikhangele udaba lokuthi abantu abaningi bayasaba ngenxa yokuthi abalalo ulwazi oluthile ngaleli jekiseni?
Vele ngithe ngisiyakhona bengile mbuzo eminingi, bengicabanga ukuthi ngingafika ngingabona ingane akuthabisi ngingachiyana lakho. Bekuyinto sibe i-decision enzima sibili kuyenza, ngoba hayi bekukuningi okade kusekhanda. Even lalapho esivela khona abaningi abakukhuthazi ukuthi abantu behlatshwe, balezinto eziningi abazicabangelayo. Kuningi okuphumayo nakuma-social media ngendaba zokuhlatshwa, ngakho-ke kunzima ukuthi abantu behlatshwe.
Wena ulwazi uluthole ngaphi olumayelana ngaleli jekiseni? Ubulalo yini ulwazi?
Ulwazi ngilithole engibale ku-intanethi, nalapho sithe sifika ekliniki bakhuluma odokotela mayelana naleli lokhuze sihlabileizo, bakhuluma mayelana ngalo. Yikho nje engithole khona olunye ulwazi ngemva kwalolo kade ngikubandile ku-intanethi.
Kodwa ngemva kokuthola lolu lwazi ku-intanethi, ubuzile yini abo dokotela ngaleli jekiseni?
Hayi, sikhulumile odokotela labo bakhuluma ngalo, sathola ulwazi ngalo. Ngingathi yikho okwakhathesi esisebenza ngakho, so sinethemba ukuthi kuzasincedisa sisiya phambili, akusoze kulepho kuno.
Bengicela ukuthi ugqibe ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kulaba abalaleli bakhanya ngani basasaba ukuthatha leli jekiseni le-COVID-19.
Hayi, into engayitshela ukuthi bangabala bekhangele amajekiseni lawa ayachiyana, ayenziwe ngamankampani achiyeneyo. Bengabala ngawo bewazwisise. Bangazwisisa ngibona ingani labo bangafikela esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kuqakathekile ukuthi sihlatshwe, ngoba sizama ukuzivikela nokuthi sikhangele ukuthi imisebenzi singaqhubekela phambili.
Umnumzana Kulakwashe Takundwa ngomunye wabahlatshwe ijekiseni yeSinovac evikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ubexoxa lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eleZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzibuse ele-Independence Day mhlaka-18. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu abatshengiselayo eMelika baphosele umlilo wama-fireworks emapholiseni abebuthene izolo phambi kwenkamba yabo eBrooklyn Center Police Department njalo bekulusuku lwesibili olokubhikitsha kulandela ukubulawa konsundu omnumzane Daunte Wright emiswe ngamapholisa emgwaqweni edolobheni leMinnesota. Elemelika namhla lizamisa ukusetshenziswa kwejekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Johnson and Johnson, yona ehlatshwa kanye ngemva kokuthi abantu abayisithupha abayihlatshwayo batholakale belezinyalo ezingajwayelekanga ezokunquma kwegazi. Ele-Afghanistan liqalisile namhla ilanga lokuzila olwe-Ramadan, khona okuzathatha inyanga eyodwa njalo okunanzwa ngokholo lwesimuslim emhlabeni jikelele.
Kweziphathelane lomnotho, osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi njalo ulimaze lozulu. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi osomabhizimusi abathengisa kumbe abawoda irayisi phandle kwelizwe kumele babhadale umthelo wesilinganiso sechumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kodwa inhlanganiso yabo somabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi kumele uhulumende esule lumthelo ngoba uzabangela ukuthi amabhizimusi amanengi avalwe. Ithi kulomunye usomabhizimusi osetshelwe yiZimra ukuthi kumele abhadale imali edlula $300,000. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Danford Mutashu uthi umthelela lo uzabangela njalo ukukhwela kwempahla ezitolo. La ngamazwi acizelelwe isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Amabhizinisi azadlulisela phambili ubuhlungu lobu budlulele kubathengi, kukhwele lezo zinto ezizwe seziphatha kabi amabhizinisi ngomthelo, kube izakhamizi kube ngabathengi abazabhadala lo mthelo. Ngakho vele nxa ngabe kufakwa umthelo, umthelo ugcina ubhadalwe ngabathengi, ugcina ubhadalwe ngabantu abahlupheka abangasebenzi, abalala bengadlanga, abathwele nzima. Ngakho-ke uhulumende ubulala abantu abavele behlupheka, kanti-ke njalo abantu bazaphuma ngobuningi emsebenzini kugcine kulo hlupho olukhulu kulalokho abazama ukukulungisa.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uvumelana nalo Ncube.
Abazakhala yithi abathengi ngoba osomabhizimusi bazazifaka imali lezo kuma-price entengo ukuze bebhadale i-tax. Uhulumende kufuze abhalanse i-need yakhe yemali le need yokuthi qhube eyithola imali, ngoba singeke sitshise isiphala ngoba sifuna ukudla namhla.
Ushoko uthi kumele uhulumende akhulumisane laba mabhizimusi kudingwe isisombululo esingasoze sibe lomthelela omubi kuzulu lakumabhizimusi.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lesivumelana njalo le mali yangikhona ekubhadalisaneni kube le ndlela enganilula ukubhadalana, ingabe imali engafuna ukuthathwa ngelanga elilodwa. Kodwa singakhangela nje kuke wayenzakala amabhenki akasibambela lathi imali zama-transfer since 2018 I think backdated, but bakuspread over a long time okwenze le impact yangkhona sangayizwa kakhulu. Kodwa kusemabhizimusi I think bangakuspreada lakho over time, but kuthi baqalise ngo-2017 angiboni kuyinto engathuthukisa amabhizimusi. I think siyasesifuna kuvala amabhizimusi.
Osomabhizimusi abaningi basola umphathintambo wezemali besithi udinga imali ngazo zonke indlela ngitsho lezilimaza umnotho. Isikhulumeli seNakhora uNcube uthi kulezinye indlela uhulumende angazisebenzisa ukudinga imali.
Kungavalwa ubugebengu bese kuncitshiswa uhulumende. Uhulumende wethu ulezisebenzi eziningi ezingenzi lutho. kumele zincitshiswe eziphezulu hhayi eziphansi. Laba basekuma-position e-management baningi kakhulu, bagcwele ema-ofisini abenzi lutho, kanti indleko eziningi azidingakali uhulumende angena kuzo. Ngakho-ke kakuphungulwe lezo zindleko, kuvalwe izikhala zokuvuza, kube sekuyekelwa-ke ukube kuthelweliswa abantu imithelo engapheliyo, uhulumende aphile ngakhona lokho akuzuzayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadanisa ukubona uhulumende egijimisa imithelo kakhulu, zona izisebenzi zihola imali ephansi.
Ele Zimbabwe ke sesibone ngani liyaqakathekisa ke imithelo, ngaba umthelo wegwayi otshwala, kube umthelo weema. Imithelo le mithelo ekuseni emini lantambama oqoqodayo uduvelela kugasha lukahulumende oluthize ufuna umthelo nje ongenayo, futhi uduvela kuhulumende ufunakala umthelo nje onje osokubangela ukuthi ke abamabhizimisi abathize bebona kusiba nzima ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizimisi.
Lanxa umphathintambo wezemali sithi uhulumende kabuyeli mufa kulolu daba, inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi isicele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angenele. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sokuqala komqando, ngoba kulapho umkhuhlane we-coronavirus ovame ukumemetheka khona kakhulu. UDokotela Solwayo Nkwenya osebenza eMpilo Hospital koBulawayo uthi akumelanga abantu bahamba-hambe indawana yonke kungela sizatho. Uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla nxa abantu bengazivikeli ngemfanelo.
Kwamanje i-coronavirus le umkhuhlane wegciwane elisha ibhubhane leli elikhona, hhayi usumemetheka kakhulu, ukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba le esesikhulume ngayo umnyaka wonke lo, sixwayisa ukuthi abantu bangathabalala abaningi. Ukhanya isikhathi lesi so kubuya kokuthi kuyaqanda, isikhathi sokuqanda lesi sizabe sikhangelana nengozi enzima okwamagama. Yikho kumele lilale izixwayiso lezo ezikhulunywayo, ukuthi abantu bengazi bahambe esiminye eminyeni, abantu behlale phansi nxa kungela sizathu esiqakathekileyo ukuthi uhambe loma ungena edrobheni kungela sizathu, lihlale phansi mahlabezulu siyalixwayisa. Lingaze langena lapho kulesiminye eminye khona, yikho lapho kuthathwa khona lo mkhuhlane. Lingahambi emaphathini, lingahambi kuya emabhawa, siyalixwayisa. Njalo nxa lihamba ligqoke amamaski la livale umlomo lamakhala, lingaze lavuma ukuphefumulelana labanye abantu elingabaziyo. Lapha limile eziminye eminyeni lidinga izimali emabhenki langaphi, liyaxwayisa ukuthi lime khatshana labantu lingaze lasondelelana. Njalo ligeze izandla liyenze lokho okuthiwa yi-sanitization. Ibhubhane lele alihambi lona lodwa, thina yithi esihambayo selinompola sesihamba sipha abanye abantu. Yikho siyaxwayisa kakhulu ukuthi lingaze lasondelelana. Laba bangalazi into akumele bazizenze emadrobheni behlale phansi. Ngesikhathi lesi esibuyayo esokuqanda abantu bazabe bephefumulelana beseduze, njalo abanye babe bevala amawindi ezimoteni, abanye bevala amawindi emahofisini, okuzabe kuyingozi enkulu kakhulu.
Kulabanye abakhanya bekhathazekile ngendlela eqhutshwa ngayo uhlelo lokuhlaba uZulu. Omunye wabo ngumnumzana Efidlela Ncube olwela amalungelo kaZulu.
Okokuqala nje, imithi yakhona lokhu ingatholakali ngendlela efaneleyo ezibhedlela lamakliniki, lokhu kuhlatshwa abantu abalutshwane. Njalo lolwazi lokuthi kungatholakala ngaphi ukuhlatshwa akumemethekiswa ngendlela efaneleyo nguhulumende. Okwesithathu, abantu-ke ngokunjalo lokhu bengakwazi ukuthi kuyahlatshwa, kanti-ke njalo lokhu lezinsolo ezinkulu ukuthi ukuhlatshwa kuzabasebenzela ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke akukabi nenguquko engako ekucabangeni kwabantu ekwesabeni kwabantu ngokuba ulwazi kabaluphiwa ngendlela efaneleyo ngohulumende. Kuqakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mningi kakhulu, ngaba ngowe-Russia, ungaba ngowe-China, ungaba ngowe-Britain, ungaba ngowe-America, ungaba ngowangaphi, kuthengwe kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwaludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe bathole ukuphepha. Ngale ndlela okwenzeka ngayo khathesi akulabantu abangahlatshwa, ngeke sifike kuloko okuthiwa yi-head immunity. Ngakho-ke kuyadingeka imithi bemningi, ulwazi lwandiswe lufinyelele emagumbini amani omhlaba ukuthi ukuhlatshwa kuqakathekile njalo abantu bayavikeleka ngalokho.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Kwezemidlalo, inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust idingele abadlali bomdlalo wenguqu koBulawayo izicathulo ezisetshenziswa ngabadlali ama-shooters alikhulu lamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Inspire uGift Samanyawe uthi inhloso yenhlanganiso le ukuphathisa abaswelayo edolobheni lakoBulawayo ikakhulu abasakhulayo ukuyibona ikusasa yelizwe.
Our main motive or main reason why we donated this soccer boots is to help out the youngsters at the same time trying to cap violence.
Injongo yethu ngesipho lesi ukuba sisize abasakhulayo ukuba bathole okokwenza njengoba sisazi sonke ukuba iningi labantu kwele Zimbabwe kabaqhatshwanga. Njalo nxa bengela ndlela zokuchitha isikhathi eziqondileyo basuka baphatheke ekugangeni.
Amaqembu athole izikhabiso lezi ezivele kwinhlanganiso ye-Inspire ngabalisa amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League athele Highlanders, eleBulawayo City, eleBulawayo Chiefs kanye lamanye amaqembu amancane. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Inspire uJoel Phambano Ndebele uthi amaqembu abawakhethileyo bawakhethe ngemva kokuxoxisana lenkokheli zezigaba.
The criteria was really community. We chose the community.
Sikhethe amaqembu kaZulu athwele nzima, njalo zikhona ezinye impahla ezisendleleni ezizathi zingafika, siziphi amanye njalo amaqembu angazange athole.
Imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala ngenyanga kaNkwenkwezi ukuthi nxa konke kungahamba kuhle sekuqala le midlalo yesigaba zangaphansi. Inhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children Trust inhlanganiso ebunjwe isizalwane selizwe leZimbabwe uPatience Ndebele Omichi labanye bakhe elizweni laseNgilandi. Le nhlanganiso iphathisa abaswelayo emazweni ambalwa, njalo kweleZimbabwe sebephathise umphakathi ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukugebha imigodi yamanzi, ukubhadalela abantwana imali yesikolo kanye ukupha izakhamizi ukudla. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika ahamba phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abasakhulayo asebehlatshwe ijekiseni le bakhuthaza abalokhu belokuthandabuza ukuthi baguqule ingqondo labo bahlatshwe. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa ku-2017 uzabulala amabhizimusi loZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.